isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi omuhle emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 17 kuzibandlela mhla ka 31 kuzibandlela 2025. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
ukungabuyi kwabo ngobunengi kubonisa kahle kamhlophe ukuthi kabazwisisi ukuqakatheka kokuthula uSadiq, ukuqakatheka kokuthula eDRC, ukuqakatheka kokuthula eAfrika.
Kuqhutshwa umhlangano weSadiq ophuthumayo eHarare okukhulumisana ngempi yomvukela ekwele DRC, kulabahlanu kuphela abakhokheli bamazwe akuSadiq.
Ngakuthi ondoda lo ubengadecide ukuthi ane already besizabe sesiku-crisis, yikho besizabona khona abantu be-defaulter and then umkhuhlane lo ubuzavuka kutsha.
Abalwela amalungelo abantu abaphila legciwane le-HIV bamukela ukwesulwa komthetho weMelika obulakho ukuphazamisa ukutholakala kwamaphilisi ama-ARVs. Njengenhlala yenza silazo ezomculo kuhlelo Woza Friday. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kulabahlanu kuphela abakhokheli bamazwe akumanyano weSadiq abaphatheke emhlanganweni ophuthumayo oweSadiq Extraordinary Summit oqhutshelwe eHarare namuhla ngenjongo yokukhulumisana ngempi yomvukela ekwele DRC. Bedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000 abantu asebebalekele abahlamuki beqembu le-M23 lona elibikwa selihluthune ingxenye yedolobho leGoma. Abangene umhlangano wanamuhla lo okhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa onguye umgcini sihlalo weSadiq babalisa umongameli weleTanzania uSamia Suluhu Hassan, yena okhokhela njalo uhlangothi lwezomvikela olweSadiq Organ Troika on Politics, Defense and Security, umongameli Andrew Rajolina wele Madagascar, umongameli Duma Boko wakwele Botswana, uCyril Ramaphosa wakwele South Africa, kanye lomongameli weMozambique umnumzana Daniel Chapo. Enye inkokheli yamazwe alitshumi lambili akuSadiq ibimelwe ngabaphathintambo bakahulumende. Umhlangano lo uqhutshwa ngesikhathi abahlamuki be-M23 besithi balakho ukuyahlasela isigodlo se-DRC iKinshasa. Inkokheli yamanye amazwe ithi nxa kungabhulwanga umlilo isimo singadlondlobala kuqhamuke impi phakathi kwe-DRC lamazwe angomakhelwane. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump uthi laye uphatheke kabi ngalolu daba. Okwamanje kulokuxabana phakathi kukamongameli wakwele Rwanda umnumzana Paul Kagame lomongameli Cyril Ramaphosa phezu kwempile okuthiwa itshotshozelwa nguKagame. Umhlangano weSadiq ukhangelelwe ukuphuma lezinqumo zokukhumisana umlotha. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe.
Ukungabuyi kwabo ngobunengi kubonisa kahle kamhlophe ukuthi kabazwisisi ukuqakatheka kokuthula kuSadiq, ukuqakatheka kokuthula eDRC, ukuqakatheka kokuthula eAfrika. ukuqakatheka kokuthi baphume lesisombululo sokulungisisa izinkinga eziphakathi kwesadiki ezithinta ukuthula, ezithinta ukubuswa, ezithinta umthetho lamalungelo abantu. Kuyaveza kahle kamhlophe ukuthi kabakubone kuyinto eqakatheke kakhulu ukuthi bahlangane balungiswe kwamanye amazwe. Yinkinga ke leyo enkulu kakhulu ngokuba izinto ezenzeka kwamanye amazwe ziyasithinta sonke. Singumuntu munye, singabantu banye, kuyadinge ukuthi babambisane ke ekudinge ekutholeni isisombululo.
Yona veli sathi kubona ngizani lamandla yini yokuthi ilungise udaba lolu lwe DRC.
Isisombululo siyatholakala nxa ngabe bengafaka imiqondo yabo ndawonye. Isisombululo kasompi kasizozikhali, isisombululo yikubuswa kahle kwabantu, kungabi lobandlululo, kungabi lalokho okuza kwenza ukuthi abantu bathwale izikhali baye egangeni. Kuyadinge ukuthi balwise ubuyanga kuyo yonke indawo, kungabi khona abantu abaswelayo kuze kufike sibangeni sokuthi babone kungcono ukuthi baye kufa belwela inkululeko. Kuhlonishwa amalungelo abantu iAfrika yonke, iSadiki yonke, akuhlonitshwe intando yokubusa ngendlela enhle. Konke khona lokho kuyikho okudingakalayo uma kuzavimbela izinto esizibona njengaseDRC. Okudingakalayo kwamanje ukuthi kuhlalwe phansi, kukhulunyiswane, Rwanda bese etafuleni, DRC etafuleni, amazwe ahlukahlukene. Kanti okwedlula konke kumele bona abantu beDRC bakwazi ukukhulumisana bebodwa balungise. Amanye amazwe angasondela encedisa, ngabo Rwanda, ngabo South Africa, ngabo Zimbabwe, le SADC, le East Africa, zingabuya kuphela zincedisa, kodwa abantu beDRC bona kabakuthathe kube ngumlando wabo ukuthi babone ukuthi bayahlala phansi bangayempini kodwa balungise ngokuthula ngokubonisana.
Umnumzana efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ekobulawayo.
The Voice of America, VOA.
Abalwela amalungelo abantu abaphila legciwane le-HIV sebamukele ukwesulwa komthetho kahulumende weMelika omutsha obulakho ukuphazamisa inhlelo zempila kahle njalo ubangele ukuswelakala kwamaphilisi ama-ARVs. Kunsukwana ezedluleyo, umongameli weMelika umnumzana Donald Trump usayine umlayo omisa okwenyanga ezintathu usizo lwemali yenhlelo zempila kahle lentuthuko ephiwa amazwe achiyeneyo agoqela eleZimbabwe lilizwe lakhe. Kodwa kulandela ukukhonona kwabantu emhlabeni jikelele, unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Marco Rubio wanzise ukuthi inhlelo zempila kahle ezibalulekileyo ezigoqela ezabantu abalegciwane lengculazi azisathintwa ilumlayo. Sixoxelo lwela amalungelo abantu abaphila le-HIV umnumzana Dumisani Nkomo.
Lanxa esethe yena hayi kuzaqhubeka khonoko sekuhle kusialama i-government kayibe lo plan B, even ama-NGOs kabe lo plan B. Kwamanye amazwe amaningi imali ye-HIV and AIDS kayisetshenziswa kuhle, inothise abantu esikhundleni sokuthi iti-address ama-situations of people living with HIV and AIDS, ngoba you'll discover ukuthi ngemali zamadona umuntu oyi-professional mbule ye-masters kumbule ye-doctorate kuyabe sehola about $100,000, imali engeke iholwe even loba kuse-America khonale. But as in these countries ezise-Africa including eZimbabwe, we have a lot of people abahola up to $200,000, $60,000. Nxa kuyikuthi belalela abathungameli bethu, kasivuleni amehlo, what is i-plan B? Can we be accountable ngemali ye-AIDS levy? Ngoba leyana imali is being paid, ezinye imali zivela kuma-donors. Can National AIDS give an account, detailed an account, ukuthi imali ye-AIDS levy bayithatha isiya ngaphi, incedisa ubani, isenzani? Ngoba nxa singakhangela i-chunki yemali zama-ARVs, it's donor funded, zimali ezivela kubo-Trump khonale. And konkana kuyasitshengisa ukuthi ngokuhamba kwesikhathi lundoda uzaquma vele ahlathi hayi ziboneleni, we have resources, silazi izinto ezingasincedisa senze ukuthi abantu baphile. So can we get an answer ukuthi kanti vele i-plan B i-government elayo yiphi?
Iwapi amanyathelo angathathwa nguhulumende ukuze ilizwe lihlale lanelisekile alubana uncedo lolu luthe lwavalwa yimelika kokuphela?
Akukho ngaphandle kwakhona lokho ukuthi lesibiya lethu i-government kayihle iqalise ukuplana through i-National AIDS Council. Kabasitshele ukuthi bayenzani, ama-plans abalawo yiwapi? Ngoba khona ukubuya sexpose. Ngoba kathesi ngakuthiwa undoda lowo bengadecide ukuthi ame already besizabe sesiku-crisis. Yikho besizabona khona abantu be-defaulter and then umkhuhlane lo ubuzavuka kutsha.
Umnumzana Dumisani Nkomo ulwela amalungelo abantu abaphila legciwane le-HIV. Sixoxe laye ekobulawayo. Abalwela amalungelo oluntu sebenxome kakhulu isigodlo seMelika eZimbabwe ngokupha unkosazana namatayi kwekweza lo mnumzana Obed Masaraure isicoco se-US Ambassadors Human Rights Defenders Award. Sisithi bavikela uZulu njalo bagqugquzela umbuso wentando kaZulu eZimbabwe. Ababili laba bake bavalelwa esitokisini besetheswa amacala okutshotshozela udlakela phambilini komhlangano weSADC nyakenye. Omunye wabancome okwenziwe yiMelika ngumnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe.
Amongst ama human rights activists, kuyinto enhle ukuthi laba bamele malungelo oluntu in general babe recognized, especially ngama progressive countries. Njalo kuyakhuthaza abanye abantu ukuthi labo balwele amalungelo oluntu jikelele. Kodwa sikhangele kuhulumende weZimbabwe, kuyinto enzima kakhulu engagcina isisenza ukuthi uhulumende aqhubeke persecute abanye kumbena abalandelele onamathayi kunye labanye, ngoba siyazi ukuthi ngesikhathi bebotshwa into ababeyibotshelwa babebotshelwa into engekho. Uhulumende kuphela uqinela ukuhlukumeza abantu abalembono ehlukeneyo, especially esithi ngama-human rights defenders.
Yes, yabona njalo ibandla lezaniphepha lijala ukuthi lona yilo phela laletha ukuthula lokuthi-ke lilwele ilungelo loluntu eZimbabwe. So nxa sokusenzakala khonokho kabasoze bekhulumele eceleni.
Well, bahlala bekhulumele eceleni, so asingeke sibalalele kangako. Lanxa bethu baletha ukuthula, ukuthula asikho mazwi kuphela, ukuthula uhambisana lesimo somnotho lenhlala kahle jikelele abantu. Ungaletha lokhu ukhiphe impi, ulethe ukuhawula okubizwa ngesilungu kuthiwa yi-poverty, awulethanga i-package epheleleyo ukuthula.
Umnumzana Fortune Mlalazi ulandela ezombusazwe ezimele. Ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ekwele South Africa. Sixoxe njalo lo mnumzana Belief Gawule okubandla lezanu PF.
Kuzahlala vele kuyinto engani abantu bayikhangela bayibone ngelilisho, ikakhulu ukwenza kwe-America kumbe u-ambassador we-America. Ikakhulu ikuthi ngabe kwesinye isikhathi bayabe bekhangela abanye abantu labo, kodwa bona bayabe bekhangela kakhulu abantu be-opposition. Kodwa ku-opposition futhi labo belecele labo abalikhangelayo bengakhangeli yonke. Ngathi ama-opposition parties lawo maningi Gibbs, asiwo ukuthi i-opposition xa sikhangela i-opposition ubuso siba narrow-minded, uso siba lelihlo elilama-blinkers, ungakhangeli okunye okwenzakalayo kwezinye indawo emaceleni kwamanye ama-political parties.
Ye, kodwa
kusuka kukhetha kakhulu bakhangele khonapho.
Ye, kodwa siyabona ukuthi nxa benikwa khonokho kuyatshengisela ukuthi kulo msebenzi abawenzayo ukuthi balwele ilungelo loluntu. Akunjalo baba Gawule?
Hayi, kodwa ngingathi Gibbs, ngingathi ye ukulwela lona ulungelo loluntu njengoba usitsho, but nxa sikhangela umumo wezinto lapha Gibbs, hey, azi kathesi umuntu olwela ilungelo loluntu Gibbs ayisikuthi sikhangele kakhulu abantu be-opposition kuphela. Abanye even within the ZANU-PF baningi abantu abalwela ilungelo loluntu Gibbs abangakhulunywayo, baningi njengoba ukhangela umumo nalo khona Gibbs, abaningi abantu ababelwela amalungelo loluntu.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lebandla leZANU-PF ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. singene kwezivela kwamanye amazwe. Uhulumende wakwele Chad uthi asephume aphela wonke amabutho akwele France abesele minyaka leminyaka esebenzela kuleli lizwe. Kulomongi wakwele Uganda obulawe ngumkhuhlane we Ebola. Kwezi phathelane leMelika kulandela ukubhewuka kwendizamchina ye-American Airlines ngolwesithathu iyawela emfuleni uPotomac eWashington DC ngemva kokungqikilana lehelikopter yebutho emoyeni sokutholakale amabhokisi aziwa ngokuthi ngama-black boxes angaveza ukuthi kahle kahle kuyini okungaba kwadala lingozi. Akula muntu ophephileyo phakathi kwabangamachumi ayisithupha lasikhombisa 67 abakade bekundizamchina zombili. Lanxa ezinye izidumbu sezitholakele, ezinye zisadingwa emanzini wona aqandayo ngenxa yomkhathi. Abanye ababikwa bekundizamchina le ngabomdlalo we-skating lemideni yabo. Abadabuka eRussia njalo abanye babo sebeqanjiwe ngamagama. Umongameli Donald Trump izolo usayine iziqondiso zama-executive orders zona athi zilawula imithetho yemoyeni eyokuvimbela ingozi ezinje. Uthi lingozi ngabe ibangelwe yizizathu ezithile lanxa ingcwethi zisithi ngalabofakazi balokho. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mnumzana Rafael Mthombeni ocubungula izombusazwe ohlala eMelika.
Angazi kumbubeseke wayafika khona eTower laphana ukuthi abone ukuthi laba abakade besehlisa indizamchina laba ziqondisayo ngaba njani, ngaba mhlophe, ngaba ngasiboba lapha, ngama immigrants yakhe lawo kumbe kwini. Mbona ngathi sibili kube lokuphambanisa ongaswele ukuxolisa okuthize. Kodwa ke asomuntu njalo olenhliziyo yokuxolisa ngoba yena ngezikhathi zonke uzibona engoqondileyo njengoba ethena uhlakaniphile. Njalo usebenzisa lokho abathi common sense ukuthi ingozi le loba ingakahlolisiswa iyenzakale njani.
Sesikhangela nje ingozi zemoyeni emhlabeni jikelele singathi kwandile yini lokho kwelemelika, njalo kungabangela ukuthi abantu besabe yini ukugada indizamchina kusasa, ukumbe hayi yilokhu nje singathi ngesingisi isolated incident.
Angiboni ukuthi khona ingozi le iyingozi eyandileyo lapha eMelika. Eqinisweni sibili ungakhangela phezulu lapha kulendizamchina eziningi kakhulu ezedlula inyoni lezi ezihamba kanye kanye esithi thina ngumhlambi wenyoni. Nxa kuyikuthi kutshayana ngabe zitshayana nsuku zonke. Angithi njengoba umongameli ube ethukathuka laphana ukuthi laba abanye Obama lo Biden yibo abafaka laba abantu abenza iframachina ukuthi iwe. Kodwa ke ngezikhathi zabo asizange sibe lengozi enjengeyonale yenzakale. Ingozi yenzakale ngombuso wakhe, ngesikhathi sombuso wakhe. Njalo iyenzakale njengengozi zonke ngoba bekungakhangelelwa phela ukuthi amaframachina lana angatshayana.
Ohlaziya ezombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni exoxa losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseDallas eTexas. Sike sizwe imbono kahulumende weMelika.
Umongameli Donald Trump wasayina isiqondiso esimisa usizo lonke oluphiwa amanye amazwe kwamalanga angama-90 esithi usizo lola luhambelane lendingeko zeMelika. Umongameli Trump wachaza ukuba ezinye inhlanganiso eziphiwa usizo ziphazamisa ukuthula emazwe nomhlaba ngokuthuthukisa imibono ephikisana lokudlelana kuhle kwamazwe. Ingatsha zikahulumende zikhulumisana le-ofisi kahulumende yezemali zizahlolisisa ukuthi yiziphi inhlelo okumele ziqhubeke ziphathiswa ngemali iMelika kanye lokuthi yiziphi ezidinga ukuguqulwa kumbe ukumiswa kokuphela. Inhlelo ezintsha zokuphathisa umphakathi zilakho ukuqala njalo amalanga angamachumi ayisishiyagalolunye engakedluli nxa uphenyo seluphelile njalo umphathintambo wezokudlelana kweMelika lamanye amazwe le-ofisi yezemali bevumelane ukuqhubeka ngenhlelo lezi. Phezu kwalokhu, inhlelo zonke ezintsha kumele ziphiwe imvumo ngumphathintambo ogatsha lokudlelana lamanye amazwe exoxisana lomqondisi we-ofisi yezemali. Elandela isiqondiso sikamongameli Trump umphathintambo ogatsha lokudlelana lamanye amazwe, umnumzana Marco Rubio usemise usizo lonke oluphiwa amanye amazwe luvela kulolu gatsha kumbe kuhlangothi lwe-US Agency for International Development ukuze aqube uphenyo phezu kwalolu sizo. Umongameli Trump kubeke mgceke ukuthi le Melika lisoze likhuphe imali licimezile lingelanzuzo eliyitholayo. Ukutshintsha usizo oluphiwa amanye amazwe simele abasebenza nzima bebhadala imithelo yeMelika kuyinto emqoka njalo eqakathekileyo, kutsho isikhulumeli sogatsha lwezokusebenzelana lamanye amazwe. Umnumzana Marco Rubio uthi imali yonke esiyisebenzisayo, inhlelo zonke esizikhokhelayo kanye lesiziqhubayo kumele ziphendule imibuzo le emithathu: zenza eleMelika livikeleke na, zenza eleMelika liqine na, zenza eleMelika liphumelele na. Kungumthetho eleMelika, kutsho umongameli Trump, ukuthi eleMelika alisoze liphe usizo kunhlelo ezingangenelani lemithetho yeMelika yokudlelana lamanye amazwe.
Leyo bekuyimbono kahulumende weMelika. Singene kuhlandla lembiko elisithumela yona nge-WhatsApp.
Basasazi nani balele bestudio 7 sanibonani, ngiyabingelela. Hayi, ngizizwa ngathi kuyisiqalekiso ukuzalwa e-Afrika. Angiboni ukuthi akhona amanye amakhontinenti anabantu abahlupheka njengabantu base-Afrika. I-Africa is the richest continent, but ngendlela abantu abahlupheka ngayo ngenxa yabantu abakhokhelayo e-Africa. Yabona lokho kwenzakala e-DRC, kwenzakala e-Mozambique, lokho kuyisiqalo. Kunengokuzayo ngenxa konke lokhu kwenziwa zinkokheli esinazo e-Africa. E-Africa akunankokheli, inkokheli zabo zakhona zingohlehle sabo nje, zifuna nje into ebenefitha bona, bebe nemkhaba bedle besuthe nemdeni yabo. Njengoba nibona abantu babusa ilizwe engathi i-family business. So hayi, ngiyakhala shema, abantu base-Africa bayahlupheka, siyahlupheka singama-Africans.
Sanibonani, bengicela usizo. Ngilapha elubheve. Lahleke umuntu, ubaba osekhulile, ugqoke ibrugu ijini engani yikhakhi, engani ifuna uba yikhakhi, engani ifuna uba yi-cream white. Wagqoka le-jacket engani ifuna uba yi-cream white. Uhamba ngenyawo, kagqokanga isicathulo. Manje siyamdinga lo baba, ngubaba osekhulile, wazwakala nje ma ekhulile ukukhuluma. Angeke lizwane kahle lo muntu angabe ekhuluma laye. Agqokanga enyaweni lo baba. Kodwa ma ungambuza ibizo, ngathi ngu-William, ngathi ngu-Chiziso, isifonga ngumatsika. Matsika, inamba yami U-0777-928158.
Salibonani basakazi labalandeli be-Studio 7. Besilesicelo kakhulu kuhulumende lakobosomabhizinisi, kakhulu abakuma-diaspora, mayelana ngedamu elisetsholotsho ku-Ward 21 under Chief Tategulu. Udamu lwebeselagqibeleka. Ama-councillors ama-MPs sebezamile kakhulu okusemandleni abo behambisa izikhalazo zaleli damu phezulu konalo. Kodwa-ke besingakalutholi usizo. Idamu engikhuluma ngalo is one of the biggest dam around Cholocho lilandelwa iGaria Dam. Le damu ebelisithi lingagcwala belikwanisha ukuqeda 4 to 5 years lingazange licitshe even izulu lingabe lingananga. Njalo belisupplya inkomo eziku-ward 21 naku-ward 2 lo-8 lo-9. Zonke lezo nkomo bezithi zingaphelelwa ngamanzi emachibini azo lasemadamini azo bezibuya zizophephela kuleli damu. Even izakhamizi zakuleyo indawo bezibhenefitha kakhulu ngaleli damu ngoba bezikwanisha ukulima kakhulu izilimo ezifana labombambayela labochomoliya lamatamatisi begade bethengisa lezo zilimo echolocho laphana bebuye bezobhadalela abantwana izschool fees.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbono yabo nge-WhatsApp. Ku Woza Friday liviki silo Sipho Sithole isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika esicula imidumo etshiyeneyo egoqela ezokholo Afro Jazz House Le House Music. Nangu exoxa lo Ezra Chisa Spanda.
Akeninyekeni bantu bakithi ngikhonza uSomandla bantu bakithi.
Aba banengi abaculayo abadabuka eZimbabwe abahlala eMelika. USipho Sithole uthi yena uthanda umculo ikwecula.
Ngizalelwe koBulawayo, ngenza iprimary yami eMachayiskova Primary School, ngenza isifundo sase high school futhi eNyanda Secondary School esegobalanda laphayana. Well, mina ukucula nokubhala ngiqale ngisasemncane, ngicabanga ukuthi nginabo ngeminyaka elishumi.
Amehla jonge phezulu usizo
ucula emculo ethiyeneyo Sipho.
Ngihlukahlukile kakhulu kunamanye ama-artist. Mina ngicula i-gospel, ngiyahlanganisa nje ngicule ingoma zothando, ube ngicule i-house music nemito jazz music. So ngihlukahlukile, akukho la ngiqonde khona ukuthi hayi mina ngicula i-gospel kuphela. Hayi, umusic ma ufika kimi ekhanda ufika uyi-anything. So angikwazi ukukhetha umusic la ukuthi hayi mina angibe yi-gospel artist kuphela, noma ngibe ngulo ocula ezothando, noma ngibe ngulo ocula i-jazz.
Usipho uyabhala abuye acule azibhekele yedwa umculo wakhe.
Shuthi ngumculo wenza underground ozimele yedwa isolo artist. Yonke le music enizwa ngeyami, iproduce yimina, insimbi zadlala yimina, ama backing vocalist enzwa yimina, nomuntu olidala laphana shuthi yimina. Yonke into nje ngiyazenzela iproduction yami.
Abafuna ukuxhumana noSipho bengamthinta kumakhalekhukhwini wakhe bathole ingoma zakhe
ku +1 945 233 7740 +1 945 233 7740. Ingoma yokuqala enizwileyo ithi Sithembe Wena, then yesibili ngu-Ake Linyekeni, then le yokugcina esithathu ithi Siza Baba.
Bezikwethisela uSipho Sithole ohlala eMelika kuhlelo Woza Woza Friday. Libe nempela sonto emnandi. Igama lami Ezra Jesus Banda.
Sees above, sees above, your cool little sees above, sees above.
Ayike sesifike komlindo yacina lingakhohlwa luyalandela uhlelo lwe Live Talk. Olivalelisayo ngentungamile inkomo.